Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abanengi abangasekho kulolu luhlu. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu uhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalela umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi we-census. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abanengi abangasekho kulolu luhlu. Kubikwa kulamabizo abantu azinkulungwane eziyisithupha lantathu 63,000 angasekho kuluhlu lwabavoti. Ilizwe lonke jikelele libhekane lokudonsa amadolo phezu kodaba lokubhalisela ukuvota, kodwa izigaba zeMathebeleland yizo ezilenani eliphansi kakhulu kuluhlu lolu. Kutsho ukuthi izabelo zokuvota kumbe ama constituency alakho ukwehliswa kakhulu ezigabeni lezi. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lolu lwenziwa kanye lolokubhalisela izithupha lukhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Sixoxe lo senator wesigaba seMathebeleland South uNkosazana Lindiwe Maphosa oyibandla le-MDCT saqala ngumbuza ukuthi kungani abasakhulayo besigaba seMathebeleland South bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Mina into engiyibonayo kakhulu enza ukuthi khona abatsha beswela intshukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by elections intsha ibinibuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona leso ukuthi khona akula msebenzi khisa kulenye into ukuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi na umntwana eqeda ndifom fo abanye abaqedi bayathi kubo form 2 nangasayanga egangeni ukuyateketha uhle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo kuphela umsebenzi umuntu angawenzi. Ngoba sebebona uthivini kathese abahamba kuma-universities abangamagraduate basebenza umsebenzi yena leyo ukuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide. So yiyo enye into e-afektha kakhulu. Enye futhi into e-afekthayo abantu sibili abatha yebo ye kwezinye indawo balokhu belehophu kumbe ngathi belokhu bele-faith nge-election, but sibili kungapha esigabeni seMathebeleland South abaselayo naleyani into kumbe yinto ihophu yokuthi ukhetho sibili ngabatintele into. Kwesi sikhathi bathi kuvotwa kumbe kubhalisa basica begcwele emabhawa, wafice begcwele emakhoneni bezihlalele beqoqa, ngoba abasela faith ama-electoral processes.
Manje njengani abantu bezombusazwe kuyini elingakwenza ukuze libakhuthaze ukuthi baphatheke kukhetho?
Esikwenzayo khonokho Chris esihlala sikwenza ukuthi siyazama ukuthi khona siyenza ama-education lathi sisekelane bezekhi, ngoba into yakwazi umthetho ukuthi izekhi yekwanisa ukuyenza i-voter education. Kodwa hhayi, emalandleni ethu asingeke sibayekele ukuthi sibaxwayise ukuthi ukuvota khona ngokwakho kuqakatheke ngani ebantwini. Kodwa-ke Chris, singakhohlwa futhi ukuthi thina njengeMathebeleland region singabantu aba-afekthwa kakhulu ngendaba zezifa zabo-background lezinto eziningi. So even iningi labatha futhi kalinazo izithupha lama certificate yebo yesezwe ukuthi khona igovernment ivula iblip kathesi ukuthi asizithupha but into ehlupha yena le ukuthi umuntu uzele umzali siyabe ngelabhethe ngelasithupha umzali omzali engela so yinto esihlala ikhona so silenengi i-percentage sibili engelazithupha ezenelisa ukuthi khona behambe beyeregista ukuvota but thina esikwenzayo njengenkokheli amalunga edala ephalamende le nkokheli yezombangazo siyazama ukuthi siwakhuthaze sibatshengisa ukuqakatheka kokuvota sibatshengisa okwenzakalayo ngabona bengahlala bengahambi kuyavota sitili bayabegazinwa ngabantu bona ababaya bengabavotelanga so thina esikwenzayo khona ukuthi sikhuthaze ngendlela eziningi aluba izimbabwe layo injengamanye amazwe ayabe lezinto eziningi besingasebenzisa into eziningi abasuke amanye amazwe bayasebenzisa izini ama-voters clubs bayasebenzisa ama-entertainment lokuzeni ukuthi abantwana beze bele ntshuku mhlawumbe kule nto ebaye-encourage-a mo ukuthi behambe beyevota kodwa-ke njengoba singela wonke khonokho sizama ukubatshela nje ngemlomo ukuthi kuyinookuqakathekileyo
unkosazana Lindiwe Maphosa ngusenetha wesigaba semathebeleland south engoyibandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseGwanda. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwesensus ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi wokubala abantu ngoba bazawuncitshwa. Iphephandaba leNewsday libika ukuba kule nkulungwane zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abaqatshwa yiZimstart ukwenza umsebenzi wokubala abantu. Leli phephandaba lithi inhloso yeZANU-PF ngeyokuhlela amanani abantu ukwenzela ukuthola amavoti amaningi lapho ezigabeni ezilabantu abasekelayo bebaningi. I-census ezaqala ukupheleni kwayona le inyanga ikhangelelwe ukuthatha amalanga amahlanu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ngolwesihlanu ukuthi bakhathazekile ngenyathelo leZimstart elokuncitsha amatitshala umsebenzi wesensus bona bengabahlala bewenza minyaka yonke nxa kulohlelo lolu. Eminyakeni edluleyo kuvame ukuba lokukhonona kwabahlali bakobulawayo abathi bona amanani ayethulwa lugatsha lweZimstart atshengisa ukuthi abantu balutshwana kayisiwo iqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe ethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo.
I-census iqakatheke kakhulu kuye edemina ukuthi ama-resources abiwa njani, ashewa njani. Sengisa i-census ngoba i-census ikhangela inani labantu ukuthi abantu bazadinga amasevisi anjani nama-resources anjani. So luhlelo luqakatheke kakhulu, ingakho ke sekuqakathekile ukuthi i-census le yenziwe kuhle, ingenziwa ukuze incindezele abantu kumbe isebenzele olunye uhlangothi lombangani.
Siyabona ukubana nxa kukhitshwa amanani ikakhulu akobulawayo kuyaba lokukhonona ukuthi abantu bamele bebe baningi kulalokho okukhulunywayo. Ukubona njani wena?
Ngibona kungabe kuyiqiniso lokho but ke ngokuqakathile ukuthi inhlanganiso ezimele amalungelo abantu yoluntu lazo zenze okuthiwa ngesilungu yi-shadow census futhi zikhangele ukuthi uhlelo lwe-census lwenziwa kuhle, ekhangele njalo lamanani amanye avela kuma-city council beqathanise amanani ukuze ekugcineni inani ephumayo kube linani eliveza inani eli-right.
Manje nxa sikhangele bona omanisipala ikakhulu umanisipala wakobulawayo kalayo yini indlela yokuthi ethule yena amanani ayiwo?
Ya, kungenzeka loba nje kungekho ngathi kuphelele ngoba yibo abakwaziyo ukuthi xa bekhaya indaba yamabhili zamani bale ndlela yokukhangela ukuthi abantu bangahle iloba engxenye kuyabe kungaphelelanga kodwa bayakwazi ukuthi roughly abantu abahlala ezindlini bangahle xa besebenzisa indaba zamabhili nje amabhili amanje. So labo bale ndawo ecadileyo khonapho kwi-census njengama-local authority.
Kodwa wena nxa ukhangele ungathi kuye khona yini ezombangazo ezigcina zingena ekubalweni kwabantu ukuthi amanani lawo agcine engaphumi kahle.
Zingangena ngoba indaba ye-census la iphosa ihambelane zindawo zabo-administration wabiwa ama-constituents lokuthi amabantu noma bangazi abekwazi ukuthi vele abantu abaningi bangabakwalutshona bangazi. Kungenzeka ukuthi kuhlangane lendaba zombusazwe mpezombangazi kusetshenziswe kuma-election ikakhulu kubo-limitation.
Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni lesitu Studio 7 eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola kukhetho lomabhayi elections olusanda kwedlula. Leli bandla lathathelwa izikhundla ezintathu libandla le-ZANU PF kukhetho lolu, okuchiye abazibuza ukuthi manje pho ukhetho oluzayo alusoze luchiye leli bandla linqotshiwe na. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usithumele umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Sesicubungule sabona lapho kuthiwa khona iZANU PF yawina eCholocho South, ePUF leMtasa South. Sibona izinto ezintathu eziphuma phambili. Okokuqala, izinduna ziyaphosa, ziyabamba abantu ngodlizi bethusela ukuthi bavothele ibandla leZANU PF. Labantu bathuselwe basithi bayavota bayaqala bedlule esicukwini baqala baqonqoselwe ukuthi lizavota livothele iZANU PF, esithi ngesikhiwa intimidation. Abantu abavota bethuselwa kakhulu ngapha emaNdebeleni bahle bathi liyayazi igukura hundi lingavota kubi lizabuya lizeqholwa zizinduna lamasabhu. Okwesibili, sibone njalo abantu bakwethu abaqeqetshileyo abafundileyo uzwe sebevothelwa ngabanye kuthiwa ngama-assistant voters. Abantu abaonesi lamatitsha bayalandwa kuthiwa lina siyalazi lingabathengisi ngelanga lokuvota lizavothelwa ngabanye lina lizenze njengabantu abangafundanga. Uzabona sebevali sebevothile sebesiyasayina ebhukwini lalothe kafundanga sesayina isignature esiqinileyo esilomkantsho esedlula lowo omncedisileyo. Okwesithathu, sibona njalo ukuthenga amavoti. Siyazwisisisa upresidenti weZANU uMnangagwa wahamba waya eBinga bafika bayenga abantu babapha amabhasikili babathi bazabalungisela izikepe. Ngesikhathi sokukhampena safika eDangavura sabona umfumi layo candidate weZANU PF ngikhona ngale esipha abantu imali kungani ngamabhansi. Khonokuyana kwenza mhlophe ukuthi ama-election yethu angabi free and fair and credible. Ngiyakuphinda, ukuthuselwa izinduna lamasabhuku emareserve abantu bavota besethuselwa. Okwesibili, abantu abafundileyo ukubala bayatshela ukuthi siza livotela kamba manga ukuthi alikwazi kubhala. Okwesithathu, abantu bayaphiwa izinto esithi yi-vote buying. Izinto lezi ezintathu zingayekela ukulungiswa mahlabezulu sizabe lokho esingabantu esihlala sisidla ingqoqo zomlomo, abantu abahlala bebindana, abantu abahlala bekhamana ngenxa yokuthi akula muntu ofuna ukuthi evothelwe ngomunye umuntu yenesazi ukuthi uyakwazi ukufaka uxa. Sithi uheadmaster wesikolo sezavothelwa ngumntana kowafeda ugrade 3 sesithi nakawazi ukuvota. Yikho ke silama statistics lapho ukuthi abawina khona uzabona abantu abancedisa ukuvota baningi ukudlula labo abazivothelayo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Lilodaba lokuthi ugatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezimpacts luthi uZulu kumele ananzelele ukudla inyama yenyamazana zendle engahlolwanga ngoba ilakho ukuba lemikhuhlane. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Dinashe Farao utshelele liphephandaba ukuthi lolu gatsha luyenza imizamo yonke yokuthi inyama le iqale ihlolwe ingakathengiswa kumbe ukudliwa. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende uzadumela odokotela abalolwazi lokucubungula imbangela yemfa ama-pathologist kwele Mozambique ukuyagebha izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 150 ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho u-Cyclone Idai ngomnyaka ka-2019. Sengilichia esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela Chris Gande, ngiyabingelela mfoyi. Loba nje lingamphenduli kodwa celani lizama ukusiza bakwethu udaba lolulu. Namhlanje ngithi ngilalele indaba zekuseni lapho esika Studio 7 laba abantu abafaka amavoice abo lapha. Nebakhuluma udaba olufana lolwami exactly. Undoda lowanzi abambanga ukuthi uthe igama lakhe ngibani lapha. Kwathi ungalalela amavoyisi abantu abakhuluma ekuseni namhlanje. Kulobaba omunye okhulumileyo uthi ulunkosikazi wakhe unkosikazi wakhe olomzali wakhe omunye uvelele e-South Africa omunye ngumZimbabwe. So siwathathelwa isithupha kasela sithupha. So yabona kulungana yikho engangikhuluma ukuthi kana ma usima passporti bafika bekubuza imibuzo efana nale ma kuyikuthi omunye umzali wakho uli-foreigner so Zimbabwe national. So kuyahlupha kulungana le-passporti kuzithole kubanzi. Kuyahlupha nje ubona sitho ukuthi uma unkosikazi wakho usengumuntu ohleliyo nje kutsho ukuthi phela lasemazweni kasahamba. Kodwa nje siphila sihambe emazweni phela. Ma ungasela sithupha phela kusela nto ongayenzi empilweni. And futhi bathi kakuyelo lokuzini wakhe lo le birth certificate. Ma bezatsho ukuthi kuye le birth certificate ingxenye umzali wakho lo ongubaba. Eleka ukwadla lapha ukuthi kukhibe kungaphi. Wabo ngokuzala wakuchiya lapho eZimbabwe. Uzabuza qondanga. Yiko mina ngangicelile ukuthi kanti indaba lingasidingi lapho e-Home Affairs besichazele kahle ukuthi iposi yenze njani. Besithe siyenze njani lati sikwanise ukuzikhulumela labo ukuthi inkinga esihlana lazo yini. Siyacela ngangomusa langothando lingasenzi kanjalo. Sikwanise ukuzwisisa indaba le ukuthi kanti bafunani khona. Ngoba ma ufika emahofisini vele abakuchasisele kahle phela bavele bekujikise nje. Masinyana abakutsheli ukuthi yenza so.
Sanibonani bantu bakaStudio 7, ngiyalibingelela. Ine ngithemba lizabala i-audio yami le. Ngithemba lizabala ma lingayibala ngajabula kakhulu ngoba sithele ubunzima kulelana elizwe laseZimbabwe. Inje ngikhuluma nje kule ndaba le yokuthi maungelasibongo esaphandle lokho esingayisiso seZimbabwe njengobana mina ngingumr Mwale so ngilohlupho lokhu njalo ngingakhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abantu abalezibongo ezivelela phandle kwelizwe laseZimbabwe so ngisithi ngicela leke besibuzele abe Home Affairs abeZimbabwe ukuthi kati yindaba besithe abantu njengokubana umuntu uyabezalelwe khonapho elizweni laseZimbabwe bona betikadinga i-citizen ukuthi bakutsho njani because thina silobufakazi ukuthi sazalelwa laphana mase besithi sidinga ama-citizen siyalokunikwa la mapasipoti babesitho ukuthi siye nga ngicela leke lisibizele nalo we-Home Affairs akasichazele ngoba le ndaba iyasihlukumeza kakhulu sisuka lapha utasiye siye harale siyodinga khona ama-citizen singakwazi lakweharale sifike sibanjwe isigebenga khonani so okuningi siza kukhuluma kumele lizame sibili ngendlela zonke lisilethela be-Home Affairs lapha bekhulume sikhulume labo kumbeni lami lingangithinta sizame ukuthi sixoxe ngodaba lolu ngoba luyahlupha kakhulu luyahlupha sibili luyahlupha lapha izibongo lezi lata sizithandanga ukuthi kumbeni into esazenzayo umene njalo kuyatholakala wonke amazwe omhlaba njengokathethi abantu bezimbabwe begcwele umhlaba wonke batshi izibongo but akwenzakali lokhu okwenzakala elizweni lasezimbabwe ukuthi yabo suke kumele uyedinga i-citizen yalapho okuvela khona uba bakho so ngiyaxolisa ukuba mude njalo ngingajabula uma lingabonge i-audio yami leyo
salibonani bantu bakwa-studio 7 njani enjawo elibuzo hayi mina umuntu okhulumayo ngixolisa fokamathanda khona lapha egoli mina ngikhala ngalaba manje abantu besishoneni la ukuba kulwa kanti bona wayi besuka kubo le kwazimba la kubo chibi khonale kubo mzumba maranda bebuya bezohlala kithi ngapha esindebeleni kodwa mina-ke angaze ngibona even one indebele lakithi lisuka lapha lisiyahlala kozumba maranda khonale kanti yona indawo yakubo iyaluma yini abayenza ukuthi baze basuke kubo babuye kithi ngapha bazosiminya ngoba thina siyizizalwane zasemandebeleni asisathoni indawo zokwakha mara bona basebehlezi sebethethe konke sebeona yonke into thina sisakwazi ukuphefumula ayi besicela nje ukuthi ngayo nje basivulele ispace singumdeni sikazilathi sizama ukulungisa kwethu singumdeni babe bahambe babuyele kibo kanti kubo kulani bavalekani kubo beze bebuye bazosiminya ngapha kithi emandebeleni angithi bona basuka le mpumalanga bahlale empumalanga yabo lathi siyihlalele entshonalanga yethu sikhathele ngabo laba abantu lapho everywhere yibo everywhere yibo yonke into si-onwa yibo konke nje ukathi uyahamba nanoma ukuthi uyenkomeni uthola yibo uthi uyakuphi kuphi yibo ey'bhedlela yibo yibo asebe-ona amashopu thina-ke right siyo-ona kuphi okungokwethu hhayi suka sikhathele ngala amashona la akababuyele kubo
salibonani studio 7 minjani siyabonga ukuzimnyeza ezimnandi eziphuma langaphansi komqamelo noma yikuphi bakithi siyacela izeki ayikwazi ukuzwela izizalwane zasezimbabwe bani izizalwane zasezimbabwe zixhupheke kakhulu izeki ingasebenzisani lezalo please siyakucela lokho kayizama untu kibefe kuma-election siyacela ngoba siya kuma-election abalulekileyo siyakucela kulokho siyakucela izeki ayicabangele izizalwane ziyahlupheka zigcwele emazweni abanye abangafikiwe emazweni bedinga impilo abanye ngabalimala ezindleleni siyakucela kulokho kuzeki inkosi yami ayibe fe kuma-election sicela ibe fe kuma-election izeki ayekele ukusebenzisana lezalo please siyacela zeki siyacela please ake licabangele izizalwane zasezimbabwe inkosi yami siyacela
salibonani ku-studio 7 ikhuluma lo Masombuka lapha ya ngiyabonga kakhulu bantu baka-studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi moyo ngiyamthanda ukumlimukisa ukubonile mqondisi lokho okwenzakale kumonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwe abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ubusungena kilo uncedisane lalo inkinga i-ZANU-PF singakhipha i-ZANU-PF sizobona ukuthi le-opposition ukuthi izosiphosa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisiphosa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu hayi, nanzelela mfowethu bazokuhlamba, baza kuhlambaza abantu, bazokwenzela imhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kati opposition le izobaphosa kanjani, sebekhathele ngezani PF. Abantu beze babe bakhathele ngezani PF. Ngiyabonga.
Njani nonke wasakaze wakafika 7 kuna lapha yaseMelika. Sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Ungani inkosi ngiyalibusisa lokuqhuba ngendlela elikuqhuba ngayo. Ngiyabingelele khona ngabe osamncedisi Sadika. Ngiye khona ngale ngaseBritain besimukhwe ufowethu uMadoda. Ngithi uvuka njani khona ngapho ndoda. Ngiqhina ukhokhobe nakamama. Jike sase Joseph angithi Abraham. Ngijike ngesantumbana umfundisi wami ngibuye ngapha asendana umama ozala mina unalo ilani kokobe ngibike i-COVID-19.
Sanibonani, sanibonani ekhaya. Bengiku-Facebook page yena ikhokhelwa ngukabuDube ku-Facebook lapho yana ngendaba ye-South Africa nezibabwe udaba lukababunyathi obulawe ye-Dripsloot. Ikube ngicela inamba engizongena ngayo ku-Live Talk ngoba ngizekhuluma ngayo inamba leyana ngisayibhala ngaphansi kodwa beninayo le ngizobe ngayithatha kudala linamba.
Balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilizwe leSerbia elingumakhelwane Ritek. Ilizwe leSerbia elingumakhwapheni weleRussia libikwa lithole izikhali zokuzivikela kundizamtshina ezivela kwele China okwenziwe ensitha ngayonale impelasonto. Abazi ngokwenzakeleyo babikwa besithi kubonakale indizamtshina zakwele China eziyisithupha zithwele lezi zikhali ezohlobo lwama-surface to air missiles. Idolobho lakwele China eleShanghai libikwa lisuse ezibhedlela abantu abasinde kumkhuhlane we-COVID-19 abedlula inkulungwane ezilijumi lanye 11,000 ezibhedlela. Lanxa leli dolobho lile migoqo ye-curfew eyalisa abantu ukuhamba-hamba. Leli dolobho libikwa lihlaselwe ligciwane le-coronavirus kodwa iningi labahlaselwayo aliguli umkhuhlane we-COVID-19. Izizalwane zakwele France bezivota izolo kukhetho lokudinga umongameli olutshengisa ukuba umongameli Emmanuel Macron uza kuba ngutshiki lobhanqa laphikisana laye unkosikazi Marine Le Pen ukuza kwenza kube nokhetho lwesibili i-runoff phakathi kwababili laba. Kwezemelika. Umongameli Zelensky wakwele Ukraine uthi impi yelizwe lakhe lele Russia ingozi efaka izwekazi le-Europe lonke engozini. Wona amasosha akwele Russia akhanya esechiye injongo yawo yokuhluthuna isigodlo iKiev kumpi esikunyanga yesibili. Amazwe angentshonalanga athi amasosha ale Russia kumele etheswe icala lombhuqazwe. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tifa wajabhe bhangoduwe. kube. Sambuza ukuthi ubona amazwe alubudlelwano lele Russia eqhubeka ngobudlelwano lobu na ngemva kwezehlakalo zocuku. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo lamuhla. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bangadingi umsebenzi we-census. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.